So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 18 kuMpalakazi 2020. Ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Mbona yakurubona babalisi abakho street sibili ekulandeleni ama regulations lala ithulwa nguhulumende. Uyabona abantwana bengena abanye babasanitize barama mask. Yesu uhulumende la ulama putha laphana laphana naphana. Ama measures amaningi ndiyophuza ukukhuthaza amatitsha ukuthi abe serious.
Abafundi abangamachumi amabili esikolo seMinda High emaphisa ezansi emaNdebeleni sebetholakale belegcikwane lecorona virus okulakho ukudala ukuthi badlalele ikhitsimusi esikolo.
Lokho kusho ukuthi ngezinye indlela abantu sebengakwanisa ukuthi bezitshengisele, njalo sebengakwanisa ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abakwanisa ukuthi belusebenzise, okutshengisela ukuthi songakwanisa ukuthi lakho kube lengani kule democracy.
Lamukelwe ngenjabulo inyathelo lohlangothi lukahulumende ole Broadcasting Authority of Zimbabwe elokupha imisakazo emithathu yezabelo amalayisensi okusakaza ngokusemthethweni. Kuwoza Friday kuliviki silethulela umculi waseZimbabwe osehlala kwele Germany uNomathamsanqa Mkhwananzi odume ngegama lokuthi Nkwali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abafundi abangamachumi amabili esikolo seMinda High emaphisa ezansi emaNdebeleni sebetholakale belegcikwane lecoronavirus okungabangela ukuthi badlalele ikhisimusi esikolo. Lanxa izikolo zivaliwe lamhlanje, abafundi beMinda bazaqhubeka behlala esikolo bekuquarantine. Sebezinkulungwane phose ezimbili, 1.734, abagulayo ngomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe phakathi kwabazinkulungwane ezedlula ezilichumi lanye, 11.749, asebehlolwe bafunyanwa belegcikwane leli. Lokhu laqala ukuhlasela elizweni. Abasinde kulomkhuhlane sebezinkulungwane phose ezilichumi, 9.8, labulala abangamakhulu edlula amathathu, 313. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathisikolo weMinda High School uMnumzana Noken Namambi ubike ukuthi abafundi abangamathumi amabili batholakale belegciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kuleviki. Encwadini ayibhalele abazali, uNamambi uveze ukuthi akula ngitsholo yedwa kulabo abatholakale belalo asebenezitshengiselo zokuthi bayagula, kodwa lesi sikolo sesivaliwe kwe-quarantine, kungakho abafundi bengasoze bavunyelwa ukuya emakhaya lamhla lapho kuvalwa isikolo. Uthi abafundi kuzamele bahlale esikolo phose iviki ukuze lapho bephuma esikolo sokulesiqiniseko sokuthi kabalalo igciwane okulakho kudala ukuthi badlalele ikhisimusi besesikolo ngolwesihlanu kuviki ezayo. UMnumzana Clayton Piro eMadobo ngumzali usola babalisi athi kabanakekele abafundi lapho besesikolo.
Mbona yakurubona babalisi abakho street sibili ekulandeleni ama regulations lala ithulwa nguhulumende. Uyabona abantwana bengena abanye babasanitize barama mask. Yesu uhulumende la ulama putha laphana laphana naphana. Ama measures amaningi ndiyophuza ukukhuthaza amatitsha ukuthi abe serious alandele iziqondiso zonke eze COVID eze-WHO.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA uMnumzana Thompson Nganono Spanda yena usola uhulumende.
Ngempela sasikubonile lokhu ngaphambilini. Samcebisa uhulumende ukuthi akulunganga njalo kayisiyo indlela eqondileyo eyokuvula isikolo masinya, kodwa uhulumende kazanga silalele. Sokusobala ukuthi sasekukhuluma yiko kanye okwenzakalayo. Yikho ke sikunanzelelayo ukuthi lapha abantwana sebephosele kusifu esiza kuthi sibagcine beyizigqili zalo mkhuhlane okwesikhathi eside.
Umphathintambo wezemfundo uMnumzana Ken Mathema uthi isikolo zizavulwa mhlazine ngozibandlela omnako ozayo ka-2021 lanxa uZulu efisa ukuthi ngawo kuyamiwa kancane ngoba lokhu liqonga inani lezifundi ezihlaselwe yi-COVID-19. Embikweni oyethulwe nguMnumzana Mathema wokufiselela abafundi lababalisi ikhisimusi elithukela uthi isikole esifika phosa amathumi amahlanu 49 zihlaselwe ligciwane le-coronavirus kulandela ukuvulwa kwazo, kodwa uthi benelisile ukulisana lalo. Izikolo ezinjengemthabezi, John Talak, Madopo lezinye nezinye zezikolo ezihlaselwe yi-coronavirus ekuvuleni kwazo kunanga ezintathu ezedlulileyo emhlubulweni wamandebeleni sebedlula inkulungwane yodwa 1257 abahlaselwe yi-coronavirus esigabeni seMathabeleni South. Kulabagulayo kwamanje abaphosi bafika amakhulu amathathu 289. Leli nani libonakale liqonga kunyanga ezimbili ezidlulileyo ikakhulu emhlubulweni wamandebeleni wonke okuqela idolobho lakobulawayo kanye lasenkabazwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Mube.
Lamukelwe ngenjabulo inyathelo lohlangothi lukahulumende ole Broadcasting Authority of Zimbabwe elokupha imisakazo emithathu yezabelo amalayisensi okusakaza ngokusemthethweni. Abenhlanganiso ekhankasela ukusungulwa kwemisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bathi balethemba lokuba kuzophiwa eminye eminingi imisakazo esamelele lawo malayisensi ezabelweni ezijiyeneyo zelizwe. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba.
Bebhazi bethule umbiko wokuthi sebetholise amalayisensi imisakazo yemithathu yezabelo ebalisa owembembenzi Development Trust ozosebenza ngegama lokuthi Inqanga FM, Ntepe Manama Community Radio Trust kanye leNyangani Community Radio Trust ozasebenza ngegama lokuthi Nyangani FM. Lumbiko abawethule enkundleni yebulenjini yokukhulumisana eTwitter wasayinwa ngumgcini sihlalo webhodi umnumzana Charles Manzi Swanda. Uveze kuba kulamakolishi agoqela iUniversity of Zimbabwe leMidlands State University abatholiswe amalayisensi okusakaza ohlobo lweCampus Radio Broadcasting Services. Usibanda uthi abatholiswe amalayisensi laba bekhangelelwe ukuba babe sebeqalile ukusakaza kusiyaphela inyanga ezilichumi lasichiyagalombili 18 months ezilandelayo. Esethula umbiko wakhe emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center lamhla, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZacras uNkosazana Pelagia Kapuya uthe liyabajabulisa inyathelo elithethwe nguhulumende.
For 19 years the community was missing. So for us as Zakras it's a historic moment.
Uzulu bengaqakathekiswa sonke lesi sikhathi. Iminyaka elitshumi lasishiyagalolunye yonke le engaqakathekiswa. Umqoka njalo kuligugu kithi njengabeZakras lokho okwenziwe nguhulumende. Siyathaba kakhulu ngoba siyazitshela ukuba umsebenzi wethu ekade siwenza sonke lesi sikhathi usufezeka.
So we are really, really excited.
Umqondisi womsakazo we-Community Radio Harare umnumzana Give Mochipere uthi lanxa kuthethe iminyaka eminingi ukuthi uhulumende afike kulesi sibanga kuyamjabulisa lokhu.
If we do a comparative analysis also with other countries like South Africa got its independence when 1994
ele South Africa lona elathola uzibuse ngomnyaka ka-1994 kodwa selibele imisakazo yezabelo edlula amathumi amane xa singaqathanisa labakwamanye amazwe esigabeni. Kodwa thina sathola uzibuse wethu ngomnyaka ka-1980 kodwa sithole imisakazo yethu yezabelo izolo kusihlwa. Ungakhangelela eZambia lalo kule misakazo embalwa yezabelo, eMalawi lakho kungokufanayo.
So that is also an issue that is of concern regarding government interest in seeing communities expressing themselves.
Isiphathamandla seZakras umnumzana Jerry Zingwevu uchasisa ukuqakatheka kwemisakazo yezabelo elizweni lemhlabeni jikelele.
Kuyabe kungasayi community radio nxa imisakazo ingaphiwa amalayisensi kumbe ngobungane kwezombangazwe kumbe kwezamabandla. Kayibe igqile emphakathini njengale Ntepe Manama lalezi inyangani lezi eziphiweyo.
Intatheli zindaba yaseHarare uTafazi Wachigandiwa upha umbono wakhe ngokwenziwe ngabebhazi.
Lokhu kutsho ukuthi ngezinye indlela abantu sebengakwanisa ukuthi bezitshengisele njalo sebengakwanisa ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abakwanisa ukuthi belusebenzise okutshengisela ukuthi songakwanisa ukuthi lakube lengani kule democracy. Kula abanye bethu abasakhulayo sabefuna ukuthi sithole imisebenzi kwifield le-journalism kodwa ngokuyenza kwama-community radio station lawa siyakwazi ukuthi songavulela abanye imisebenzi.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela intatheli izindaba eyeZimbabwe Union of Journalists umnumzana Foster Dongosi uthi bayalamukela leli nyathelo.
Sisibona so lemithetho emitsha eZimbabwe Media Commission le Freedom of Information Bill. Njalo uhulumende ubeke wathembisa ngamaphambilini ukuthi uzanikeza ama license ama television. Siyakubona sokwenzakala lokho la ama community radio stations. Osekusele kathesi ukuthi sibone ukuthi imisebenzi le izaqhutshwa kanjani, azaphumelela na ama-community radio station lawo.
Umphathintambo wogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa uhleze esithi iqakathekile kakhulu imisakazo yezabelo ngoba isiza emisebenzini langenhlelo zentuthuko lokulondolozwa kwamasiko lendimi. Yikho uhulumende wakhe eqakathekisa ukuba khona kwayo. Ingcwethi kwezokwethulwa kwemibiko zikhuthaza uhulumende ukuba makangayibheki ngelihlo elibi limsakazo ethi isetshenziswa ziswa ngabezombusazwe loba abalemibono ehlukile kule yakhe ngoba ikhona ukusebenzisana laye ukuthuthukisa lezo zabelo lapho esakaza ikiyo. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi kufanele uhulumende engangenele ekuqhutshweni kwenhlelo zamakhansili elizweni ngoba kuphazamisa imisebenzi yawo. Emhlanganweni oqhutshwe namuhla lentatheli zendaba eHarare, isiphathamandla saleli bandla esibona ngamakhansili lokunye umnumzana Cecil Zwitsayi uthe kufanele uhulumende aphe amakhansili amandla awokuzisebenzisela imali, abophe labo abathengisa umhlaba ngokungekho emthethweni, njalo enqabele ukumiswa umsebenzi kwamalunga aleli bandla edalele ephalamende kanye lemakhansili okwenziwa ngele MDCT. Uphinde wathi kufanele uhlelo lokuzibusa kwezabelo olwe-devolution luqalise ukusebenza. Umthetho olawula ukusebenza kwamakhansili we-Urban Councils Act ulandele iziqondiso ezimunyethwe isisekelo sombuso, njalo kube labomeya abangasoma council ama-executive mayors njengakuqala. Umnumzana Zwitsayi uthe kusobala ukuthi uhulumende kahlukuluzi amakhansili emaphandleni ngoba iningi lawo likhokhelwa namalunga ebandla elibusayo eleZANU-PF. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, uchasisa okuningi ngalolu daba.
Okunye abangenela khona ama-budget, singafaka amakhansila angafaka ama-budget abo, bona bayawahlalela ngenye umnyaka noma bawale, abantu bagcine i-council zingasebenzi. Siyakwazi lokhu ngo-2013 uChombo ngesikhathi sikaMgabe lo Mnangagwa wascrapa wakhupha izikweledi zabantu, namhlanje i-council zonke zahle zatshona emadakeni. Ama-appointments ama-top executive e-council njengama-town clerk appointwa nge-influence ka-minister ubaxotsha u-James Muthore. Sisuke lapho izindlu ziyadilika manje ukwenziwa yi-minister we-local government and devolution to say ukuthi bona basebenza nama-top officials awe-council badilize. Undaba ningi Mangwana umi-secretary for information wakhupha i-Twitter laku-Facebook esithi hayi uzabhidliza yoni i-council ye-Harare sinqaba. Ama-mayors yiyo sithi ingamathethula negala sithunzi just ceremonia. Yikho-ke umsebenzi wonke wenziwa yi-town clerk lo-minister we-local government. Bona sebezenzela amandlwani besenza kuthiwa i-devolution bengafuni ukupha amandla ama-provincial councillors awakho. Minister kuphela ozenzela lama-top officials eZANU-PF.
Manje lokhu elikunikayo esingathi ngama-recommendations ngesiNgisi khona kungancedani?
Sifuna futhi i-Urban Council Act ihambelane le-constitution. Uzabona ukuthi kathi seba-amend i-constitution bangaka-implement. Konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abafuni ukuthiya ama-council azisebenzele. Sifuna ama-executive mayor bazidingele istaff sabo esinonileyo esifundileyo somkanjo, hathi ukuthatha ama instructions ku town clerk, yena u town clerk ethatha ama instructions ku minister of local government. Yikho ke konke lokhu yikho okwenza umbhedo lokubhidliza amadorobha, ngoba bayakwazi mhlophe ukuthi iZanu PF ingake yawina khathesi ethe sile 32 out of 34 councillors. Loku sixothela abantu bethu, baya recall abantu, iba interpreter iSupreme Court judgment ngincele befuna ukubhidliza khathesi. Akusela ama-councillors, akusela councils sokubafuna ukwenza ukufaka ama-commissions abo. Sifuna ama-reforms, i-urban council ihambelane le-constitution. I-devolution yiyo enkulu, baxotsha umgabe besithi umgabe kalandelanga i-devolution ngesinye isizathu.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Sixoxelaye ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi esithi ulwisana lenkohlakalo ekumakhansili. Ku-Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele, nangokutholakala komuthi wokulivikela owe-vaccine. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli welemelika umnumzana Mike Pence uhlatshwe ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 elevaccine izolo, okuyisehlakalo esivezwe kumabonakude esibhedlela sebutho eseWalter Reed National Military Medical Center esiseWashington DC. Usibalukhulu wesabelo seNew York welemelika umnumzana Andrew Cuomo ubike ngomthetho wokuvimba kumamanzonzo womumo esabelweni leso ngemva kwengozi yokuna kongqokwane lwe-snow lezulu okuchiye inqwabanqwaba ye-snow emigwaqweni kwabangela ukuhamba kwamagetsi lengozi zomgwaqo ezedlula amakhulu ayisithupha okufe khona abantu ababili. Abantwana besikolo ababethunjwe ngabahlamuki besi-Muslim abedlulisa amalawulo kwesinye isikolo sabafana ngenyakatho ngokuya ngentshonalanga yele-Nigeria abagcine behlengwa ngamasotsha kahulumende babonakale lamhlanje befika emizini yabo behamba bhadabhada ngenyawo bengela zicathulo bembethe okungubhayana kwengubo.
Amalunga ekopa yeThembwe Housing Cooperative emzini weBotirero eHarare abadilizelwe izindlu liviki ezibikwa zakhelwa endaweni engekho emthethweni sebecela usizo lwamatende ukuze bacatshise amakhanda njengoba sebehlala egcekeni benethwa lizulu nsuku zonke.
Ukuvulwa kwemncelebe kulethe injabulo okuningi eliphila ngokuthengisa impahla phandle kwelizwe ngemva kokuhlala isikhathi eside bengasebenzi kulandela ukuqhamuka kwe-COVID-19 ekuqaleni komnyaka. Kunjabe inhlanganiso ye-Cross Border Traders Association lokhu bekhulumisana lamankampani ezempilakahle ukuthi behliselwe intengo yokuhlolwa i-coronavirus kuze kuphathise labo abafuna ukuchaphela emazweni awomakhelwane besiyakwenza ibhizimusi. Kodwa abanye badaniswa ngumthetho kahulumende ukuthi yonke inzuzo bayithola phandle kwelizwe kumele ifakwe esikhwameni sebhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ERBZ. Umnumzana Rowell Moyo ngomunye wabaphila ukuthenga bethengisa impahla ethenyeyo eZimbabwe kweleBotswana othi leli nyathela liyalimaza ibhizimusi labo.
Uhulumende wants us to acquit ama-city ones by banking imali osuke usiyayenza outside the country. These people, they expect you to use even a single set ebali yakho they have the outside. After that, we convert i-30% bekunike iZimdola. Bekunike iZimdola is not done instantly, it takes a week or so. Thina sibese siba lohlupho lokuthi imali yabe sibanjiwe, ama-customers eBotswana kumbe ama-customers e-host country agcina esemelele wena le-RBZ.
Ibhanga le-RBZ ngomhlolanja lethule iziqondiso ezivumela abathengisa impahla phandle kwelizwe ukuthi bagcine imali eyingxenye yekhulu i-50% kusiya kungamashumi ayisishiyagalombili ekhulwini i-80% kuyimali yakwamanye amazwe kuthi enye eseleyo iphume isingamadola eZimbabwe. Abacubungula ezomnotho balisola kakhulu inyathela leli besithi lilakho ukukhipha inengi kubhizimusi. Kusenjalo abakubhizimusi okuhambisa impahla ekhaya omalayisha bathi ibhizimusi inhle kakhulu ngesikhathi se-COVID-19 ngoba iningi lidonda ukuya ekhaya. Umnumzana Pecas Ndlovu obhizimusi le uthi sebekhulelwe linani labantu abafisa ukuphathisa impahla ekhaya.
Ngesikhathi lese-COVID ibhizinisi yokutransport impahla ikhona sibili, ikhona abantu bayathumela kabazihambele. I think ikho kwenza bethumele ngoba abenelisi ukuzikrosela bezihambele ngale. And then even ngisibili kathesi ngana lenyanga December abantu bebethumela ize yangani yasikhulela sibili but hayi bebethumela.
UNdlovu uthi bayakuqakathekisa ukuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 ngesikhathi lokwesabela ukuthi kungaba khona ukumemetheka komkhuhlane lapho kuthathwa impahla kulabo abaphathisayo.
Thina sisebenzisa ama-sanitizers lama-masks. So nxa usiyathatha impahla emuntwini siyasanitize izandla, sithwala impahla leziyana sizifake emoteni encane sisiyafake i-warehouse. Nxa kukuthi i-tracket ibike yacross i-border iya-disinfect i-border ma ingena, so ma ifika kithi lapha sisithathele ukuthi iyabe isi-clean.
Iningi labeZimbabwe asebehlala kule Botswana liyenze imizamo yokuchapha amasinya lisiya ekhaya ngesikhathi kulokwesabela ukuthi kungafakwa imigoqo yokuhamba kuyimizamo yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Bekule ndwendwe zezimoto ziphuma edolobheni le-Gaborone ngobuningi kuyona leviki, kodwa urhulumente weBotswana kakatsho lutho ngamanyathelo azathathwa ngokuhamba kwabantu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeGaborone kwele Botswana.
Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili ekhonona ngempumelo yokhetho olwenziwe ngolwezi. Emadabukabusa wethule umbiko osola idale le-Supreme Court elilahle udaba lwakhe lokufuna ukuvimba ukubalwa kwamavoti aweboso. Idale leli lithe udaba lwakhe alusoze luhluzwe ngoba lungelasisinto. Imthethwandaba etshiyeneyo ezabelweni ezinjengeGeorgia, Michigan, Pennsylvania leWisconsin ilahle udaba olufanayo isithi uTrump wanqotshwa ngumnumzana Joe Biden wamaDemocrats. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Nabemfisa shukuthi angangena uBiden ebesincedisa labo laba bakithi belandele imithetho efunakalayo ngoba okunye siyazomisela thina ngokwephula imithetho efunwa yiAmerica ukuthi abantu behloniphane. Siyacela sinuthi lingasincedisa ngemithi njengoba konke nje sikuzuza khona ngapho angezimali. Ngiyabonga uMageza.
Likhuluma lo Ncube lapha. Ngibona ngathi mhlawumbe kungaba lobudlelwano obungcono maye ngaba lesifiso sokusiza abantu baseZimbabwe. Ukusiza abantu baseZimbabwe esikucelayo kususwa kohulumende ophetheyo elizweni kuphela.
Mina ngiphephisani sangweni ngibuya lapha enkayi kodwa ngokuhlala ngila eJohannesburg. Ngokubona kwami nje angiboni ukuthi kukhona into azoyenza mina uBiden for iZimbabwe as long kusaphethe yona le AI ruling party yabomnangagwa. Otherwise kuzongezelelwa ama-sanctions more ngoba laba bantu bangodla bodwa.
Aba ngabantu abathumezele iStudio 7 imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ulakho lawe ukuthumezela umlayezelo wakho kunombolo le.
It was a Friday, my darling.
Kuwoza Friday kuliviki silethulela umculi waseZimbabwe osehlala kwele Germany unoma Thamsanqa Mkhwananzi odume ngegama lokuthi ngunkwali osezimbabwe okwamanje lapho abe lomkhosi wekwethula idlala kude lakhe elitsha alipheke izolo. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Kunga
abizwa ozwayo izolo ntambama emcimbini oqokwe ngunkwale ecula lokugidela abalandeli bakhe. Abaphathi bedolobha lakobulawayo abagoqela umeya uSolomon Mguni, amakhansila kunye labahloniphekayo baleli dolobho.
Sengiphendukile njalo ke balaleli, sengibuyele indlalade lami ke elitsha elesibili elithi Themba. Sibe moya munye, sibe moya munye. Indlalade leli ngilibize ngathi Themba ngoba kulibizo lika baba ongizalayo uCharles Themba Mkhwananzi. Ubaba usishiye ngomnyaka ka-2018, ube ngumuntu ongisekela kakhulu kwezomculo.
Uledlalade lakhe lakuqala elembube elithosithokozile leli elitsha olubiza Themba lineziginci njalo ulipheke kamnandi pholo na limumetheni.
Ile ngoma ezi-8, ile ngoma zamasiko, ile ngoma zothando, ile ngoma njalo ekhuluma ngokuhlukuluzwa kwabomama labantwana. So ingoma yakhona ithi uyimbokodo, le ngoma ile video lingavakatsha ku-YouTube liyibone.
Buyankwali uqoqwe yinimbe trust eyinhlanganiso esebenza ukuthuthukisa abaculi besifazana. Ikhuthaza kakhulu ngokulondolozwa kwamasiko, isintu lemvelaphi yethu, besebenza lo muzi omkhulu wakobulawayo. Umnumzana Josh Nyaphimbi ngumkhokheli wenimbe trust.
Sikubona uqakathekile kakhulu ukuthi sisekele inhlelo zabatsha kakhulu amantombazana labo mama abaculayo. Iproject yethu yakuqala lidlala delija elikankwali iThemba.
Usodolobho umeya uSolomon Mguni ungomunye wenkokheli ezimbalwa ezithazela ukuthuthukisa abaculi bakobulawayo.
Sizimisele ukusekela ama-artist ethu, isisebenza kanye lenimbe trust ukusiqoqa ama-artist. Kuningi esikwenzayo ama-artist ngoba yiwo ayenza ukuthi uBulawayo azakale njengesigodlo ezemidlalo, ezokuhlabelela, ezokucula konke. Kodwa kuningi esikwenzileyo okwamanje sisebenza ukuthi labo bathole izindlu.
Siphethe idlathe likankwane uThemba elibhekwe ngobunono obukhulu. Lona selitholakala, ucela limfakele izandla.
Google Stores uhambe ku-iTunes uyithole, uyithenge i-album. Ngilekhasi lami le-Facebook uNkwali. Labafisa ukuthi nxa abangathola i-CD yona ngokwayo, liyakwanisa ukuthi libhalile khona pho kuNkwali. Sizaliphendula sibone ukuthi i-CD yenu singayifinyelelisa njani. Ku-Twitter @Nkwali_music, ku-Instagram @Nkwali_music. Then ku-YouTube nginama-videos ambalwa lapho lingahamba-ke liyabona ukuthi ngathi uNkwali wakhona nguphi.
Leli dlalade likankwane elitsha uThemba ngesilungu Hope likhwabithwa ngabantu abaningi, limnandi liyahlakaza. Nguye-ke uNkwane besigwejiselayo kuhlelo Woza Woza Friday. Libe lempela sonto emnandi, liqaphele ingozi emgwaqweni njalo libe lekhisimusi emnandi engelangozi. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abafundi abangamachumi amabili esikolo seMinda High emaphisa izansi emaNdebeleni sebebanjwe ligcikwane le-coronavirus okulakho okudala ukuthi badlalele ikhisimusi esikolo. Lamukelwe ngenjabulo inyathelo lohlangothi lukahulumende lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe elokupha imisakazo emithathu yezabelo amalayisensi okusakaza ngokusemthethweni. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.